Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 13 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
baza kuzwa ngebhathi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini.
Ibandla le MDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Njalo lasezifundweni ezikoleni ukuthi kubuye kuqatshwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise.
Izakhamizi zelubhane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary.
Singakhangela ukuthi emalangeni amabili amathathu adlulileyo kuduke udaba olukhulu ukuthi ibhange ye-Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-akhawunti atshiyeneyo labanye abakumanagement.
Ibhanga le-Reserve Bank liphakathi kokucubungula izikolo lamabhizimusi etheswa icala lokuhlawulisa esebenzisa umkambo wensitha i-black market. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla leMDCT izolo lenze umhlangano wenkokheli omqoka standing committee lapho okuvunyelwane khona ukuthi leli bandla lizangena kukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Leli bandla lithi umhlangano wenziwe ngumkhokheli walo umnumzana Douglas Munzora lomongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo ngokukhuthaza inkulumo zamabandla ezombusazwe. Lumhlangano owenzelwe esigodlweni salo seHarvest House ukhulume njalo ngodaba lokuthi unkosazana Thokozani Khuphe elokhu engumsekeli kamongameli webandla lanxa wahambisa leli bandla emthethwandaba esithi lifuna ukumgxotshisa edalele ephalamende. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube saqala ukumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi ibandla lakhe laswela abantu bokulimela kukhetho lwama-by elections kwezinye izigaba zelizwe.
Asiloqiniso ukuthi njengebandla asila ma candidates. Lizakhumbula ukuthi iproclamation ibekiwe njalo inomination court ihlala mhla ka 26 kuyona linyanga. I-document elibonwe ngabantu liphepha nje elomsebenzi esisawenza njengebandla ukugcwalisisa ama candidates kuma elections lawo. Njalo lizananzelela ukuthi okwakhathesi yithi ibandla esele lama candidates asehambile aze ayofayila ezek emelele ukhetho. So sizimisele silawo ama candidates njalo kusiyafika ilanga le nomination kungayenzeka sesihambisile zonke indawo. Kulezinye okusamele senze ama primary elections election mhlawumbe ngoba kulabantu abanengi kodwa lezo eziphumileyo elizibonileyo endaweni zokuxhumana ngeza lapho osoku uvunyelwane khona ukuthi hayi obekuvele kusaziwa ukuthi candidate ngubani. Abanye bebuyela abantu ababephikise kuqaleni abanye bengabavumeleneyo.
Siyabona ukubana umongameli webandla lenu le MDCT umnumzana Douglas Munzora usehambise udaba lokuthi ibizo le MDC lingasetshenziswa ibandla le MDC Alliance. Manje nqa kuyikuthi abasoze balandele lesi sixwayiso kuzahamba njani?
Ibizo elithi MDC Alliance sikhulume ngakho sisuka ku Supreme Court judgment sichasela abantu ukuthi into zime njani. Njalo lizakhumbula ukuthi ubaba uKomichi uChairman wethu wavela wakuchaza sobala ukuthi lo ngumbuthano wamabandla angu 7 esinhlala ngukhuluma kuona lo umsakazo. Ngakho lokho kwenziwe ngubaba uDouglas Monzora nje bekuyindlela yokwazisa abantu abazasayina amaphepha awama candidates awe bandla lethu le MDCT MDC Alliance. Ayisithi ke okumele sigcine laba abanye ukuthi sibakhangelele ukuthi indaba zabo bazihambisa njani, izixwayiso bangazithatha kumbe bayalandela umthetho. Baza kuzwa ngebhatshi labo ngoba kudala sibaxwayisa sibazisa ukuthi umthetho uthini. Ngakho abantu bazazibonela sokusenzakala ukuthi kutshoni ukuthi umuntu abe lihlongandlebe ephule umthetho welizwe, ephule umthetho weconstitution, angafuni nje ukulandela noma yini okulomthetho phakathi.
Yona imikhankaso yokhetho lwama-by-elections ihamba njani ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Zakhumbula ukuthi kusukela unyaka enye bengikhuluma kuona lo msakazi ukuthi senza ukuthiwa i-restructuring, siyalungisisa izi-structures zethu zebandla kusukela phansi kusiya phezulu. Kanti njalo bese siqalisile ngokwesibili ngoba sikhangelele ukubana sibe le-Congress, i-ordinary Congress ngaye yena le uMarch ozayo. So i-by-election le isithole silunge kakhulu, sizilolonge kakhulu njengebandla. So kuhamba kuhle konke, ama-candidates sesilawo engingathi almost 90%. Sisuka lapho singena endimeni nje siyasebenza, simelela ukuthi ukhetho lufike abantu bayezikhulumela.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zeLupane East esabelweni seMathebeleland North ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseLupane.
Izakhamizi ezixoxele leStudio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhulunywa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besihlonele ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi siqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli baye bengazwisisi bona abasebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters. So abantu laba khonokho kuyasihlupha.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwa nanzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Ubunzima obunye sihlangana labo ukuthi khona siphongubona this time kulabantu abaphonga ukuthi bafuna ukumayina sebedrile isigoda sangesithole information. Bafika nje badrile umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sibonisane labo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini beLupane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise kubonana leziphathamandla zizwe sikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Lupane East edalele ephalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsindaba baphendule.
Silohlupho esibhekane lalo, kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku-public service laku-education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba. I-public service ibiqhatsha ama-teacher ingazange yaconsider ukuthi u-teacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo.
Phambili ecizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na.
So ke abantu abaye begebha labo abantu abaye besenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa u-explorer uyabhoda yonke indawo. Then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulumele izakhamizi ukuthi bayavumekala kumbe kakuvumakali khonoko, njalo izakhamizi zibenefitane.
Abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Josiah Skhosana ohlala eMatundulwini Village ngomunye wababele umcabango onje.
Hayi imali ke yona yinkinga. Ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise. Sasithi enxinde okukhulu la esebenzi zimthetha ungubuya lundoda la uyajintsha
abakufanana.
Izakamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholizwa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF. Unkosazi Pretty Msimanga uyatshiseka.
Mina ngu-ZANU PF ogcweleyo, mina ngiku-district ngu-PC. Inhlelo mazibuya zisilanda, uzafica ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo, bese kusithi thina abantu esisebenzela iphathi sicile singasangenanga kulezo ndlela.
Iluba Self Help Project Hand in Hand iqembu lezakamizi enzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi.
Yayi project lesi esiyiqalise sibe labo babanje abalutshwane, sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi, sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa. Sasesithi singeke sihlale nje kuphela, sakhipha amadola ngenyanga, sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanda, sathi ngcono sithenge nini imbuzi. Sasesizifuya ke imbuzi zona lezi saba lazo seziningi, sasesithi besithini ukuzithengisa.
Iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala ukwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele, kube nentuthuko ezigabeni zabo, kuqhathwe abantu balapho, kulungiswe indaba zemfundo lezempilakahle. Ngimela iStudio 7 eLupane East, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lithi liphakathi kokucubungula izikolo namabhizimusi etheswa icala lokuhlela imbadalo kusetshenziswa umkambo wensitha iblack market. Usiba lukhulu webhanga leli umnumzana John Mangudya wazise izolo ukuthi labo abazatholakala belecala bazajeziswa ngokuhlawuliswa kumbe ukuvalelwa ama bank accounts, babuye njalo bavinjwe ukufinyelela inhlelo zokwamukela, ukugcina kumbe ukuthumela imali. UManguja uthe abalolwazi ngezephulamthetho kumele bachayele ugatsha lwe-Financial Intelligence Unit ucingo kunombolo ezithi 0780434475 kumbe ku 0714039897. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nasikhangele indaba ye-black market ye-foreign currency, isisiqoke qela loba insusa yendaba yikubana yona ngokwayo i-formal market auction system ayikwenelisi ukusinika i-foreign currency ekwaneleyo ukuthi amabhizimusi ayenze imisebenzi yabo ngelanga yelanga, loba ukuthi i-economy hambe okwaneleyo, okwenza abantu begcina besiyadinga i-foreign currency emkambono emnyama. So indlovu ephakathi kwendlu ngalesi sikhathi yikushwelakala kwe-foreign currency phakathi kwe-formal economy. And also kwenzakele ngalesi sikhathi ama-delays atholakale ku-foreign currency auction system e-Reserve Bank a-create i-opportunity yokuthi black market ibe yi-service provider kulola lo odinga i-foreign currency. So ukuthi sibe sesikhangela kuma-manipulators babhleme bona beyikwindlela zabo zokudinga i-solution, kuba nzima ukuthi sithi kabajeziswe ngoba ngalesi sikhathi akula business engama ngokuthi i-foreign currency ayikho e-Reserve Bank asikayitholi. Amaviki semangaka asedlulile abantu bayalokhethwa auction bengayitholi imali, atsho abantu bangavala imisebenzi lamakampani engavala singamelela i-Reserve Bank le-allocation system.
Lungalungisiswa njani udaba lwe-foreign currency lolo?
kungabe lokugqibilezela loba esithi indiscipline kuma players economy isikakhulu kulabo abalendlela zokuaccessa loba ezokusebenzisa iforeign currencies ezandleni zabo. Singakhangela ukuthi imali nginamabili amathathu adlulileyo kudubuke udabo olukhulu ukuthi ibhange ingange-Standard Chartered Bank u-CEO besebenzisa ama-akhawunti achiyeneyo labanye abakumanagement ukuthi bethole imali ebhanga ku-ocean system besiyayithengisa ku-black market. Yibo labo esithi kabajeziswe, labo kufuze bejeziswe ngempela abajeziswe ngoba ikuganga loba ukuthi uqilibezela obudlulileyo lobo. Kodwa ungakhangela kulaba abanye ukuthi bakwenzela ukuseva ukuthi bakwenzela ukuthi business iye phambili ngoba ayitholakali yona ku-foreign currency ku-auction system. Kunzima ukuthi sithi kabajeziswe. Njalo nxa ngikhangele ngithi yona i-financial intelligence unit ingabe upaphese wonke umuntu le-bank account o-active economically in the business nxa abantu bazobopha funda abamanipulator ngoba baningi abantu abamanipulator i-currency. Labo bona laba abaningi abasemkambono omnyama bayimanipulator i-currency. So kuzabotshwa abantu abaningi. Kodwa isiqokoqela sendaba ukuthi asidingeni indlela ukuthi foreign countries ibe ngani yayenela.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi ecubungula ezenotho. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumilane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabangamakhulu adlula ayisithupha 668 ababanjwe leli gciwane. Kumanani ayizolo kulabazinkulungwane eziyisithupha 6998 abahlatshwe ijekiseni yakuqala, kuthi abahlatshwe eyesibili bedlula inkulungwane ezilichumi 10237. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula inkulungwane ezintathu 3578. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi isabelo senkabazwe kubandla lezanu PF siphakathi kokufuthelana phambilini kokhetho lwezigaba zalelo bandla oluzenziwa ngempela sonto. Lolu khetho lwadluliselwa phambili kulandela ukuxokozela okwabangelwa ngabotshikitsha ababehlome ngenkemba ababikwa bekhokhelwa ngowaxotshwa ukuba ngumphathintambo wezomvikela umnumzana Owen Muda Ncube. Iphephandaba le-Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo eliyilo okuthiwa liyakhokhela ekuthelelaneni igciwane le-HIV selilabantu abaningi abasebenzisa amaphilisi ama-ARV. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Bonani basakazi beStudio 7 nisakaza njengoba zinjalo. Mina ngumbanda moyo komnyama esigabeni ugwama kwama village ward 9 kulima West Plant. Ya indaba engizwa la ku Studio 7 indaba emkholo wezisebenzi zikahulumende. Umsebenzi wezisebenzi zikahulumende abantu laba mabengabhadalwa ngendlela egculisayo kubulala ilizwe kakhulu kuma teacher abengasakwanisa ukukonsentrate ukufundisa. So kubulala intuthuko ebantwaneni ngoba laba bantu kuyafana nje bonke lamapholisa konke ezilonga umholo wabo nje ayikho isecurity engasebenza elizweni abantu bakahulumende bengasebenzi bengaholi imali abakwanisa ukubaphilisa. Ngeke bengimude salani kahle. Ngiyabonga ngubhanda moya.
Linjani Studio 7 basakazi beStudio 7? Hayi siyabonga izindaba elisipha zona ngensuku zonke, siyalibonga kakhulu ngezindaba. Yeah, zathi ke ngikhulume ngecorona le esihluphe kangaka. Okusuka kumangalise kucorona la bakhuluma ngesocial distance esibehlule even emabhasini emchoveni kazuku. Abantu akula social distance laphana abantu bayaminyana emabhasini nakundawana zonke nje social distance vela ekasebenzi lokho kwaqala icorona. Siyabona nje vele indawo eziningisa iminye eminye okukhombisa khona ukuthi hayi uhulumende angazi ukuthi yena ulubuka njani lolu daba, especially emabhasini ezuku. Siyaminyana akula social distance but babelokhu bekhuluma nge-social distance. Kunjenje bamisa imchova leminye ukulayitsha kwathi uzubuko nguye le-social distance kodwa siyiboni naleyo social distance kuzubuko. Abantu yisiminye eminye nje every day abantu bayaminyana kuzubuko. Mina engikhulumayo ngumzilankatha Ncube.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7 nonke nabalaleli nabalandeli be-Studio 7. Onibingelelayo uClayton Chivasa ngise Kempton Park eGoli. Bantu bakithi kakhulukazi abantu besizwe sikaNdebele bakamntwaka, mina ngingumnye wabantu abangajabuli nento eyenziwa ngeZANU-PF nento eyenziwa ngamashona ukubulala abantu besizwe sikaNdebele ngesikhathi seGukura Hunt. Sibanengi abantu abangayithandi leyo nto abangajabuli nayo neze, kodwa engakushoyo mina akheni sifunde sibe nedat forgiving heart. Nginokumamela kakhulukazi kuStudio 7 both Ndebele version and Shona version. Angikaze ngizwe umuntu wesishona ekhuluma kabi ngamaNdebele, kodwa every day abantu bakantwakazi each and everyone okhulumayo kuStudio 7 usuka nje elwa nabantu besizwe sesishona. Akheni sibeke phansi izondo, sichale phansi bantu abakithi, sithandane. Isizwe seZimbabwe sisezandleni zethu sonke, amaNdebele, amaDonga, amaShona, amaSuthu, amaXhosa, sonke namaTsonga, amaShangani, abahlali baseZimbabwe. Akheni sithandane bakwethu, sangathandana ngesize sibe noshintsho kulelizwe. Siyofa lokhu isimo sime diwe sime ngakhona. Akheni sisekele umuntu onegama well marketed. Uyena nje kuphela umuntu ozokwazi ukususa iZANU-PF bese kube noshintsho ezweni. Ngiyabonga abantwana bakithi bakamntakazi, ngiyabonga nonke amashona, amaNdebele, amaDonga, abathandi belizwe lethu leZimbabwe. Nibe nelanga elihle. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi baka Studio 7. Igama lami Ezimoni Nkomo, ngizalwa eSholoshu ekhaya. Ngicela ukubuza uhlelo ukuthi uhlelo lokulungisa imigwaqo kwelakithi luhlelo lokulungisa endaweni eyodwa noma ezigabeni esisodwa, ngenxa yokuthi thina kwelakithi ngalesholoshu imigwaqo iphelile, ifile, ayilungiswa. Kungani vele imigwaqo ingalungiswa ilizwe lonke kungakhethwa?
Salibonani bantu bakithi ngezindawo ezindawo. Hayi, nasiyaphila bantu bakithi, lati sole ngonokukhona abantu bakithi. Bona lento zawuchamisa lezi zamagama ziyasidimaza nendlela embona khona, because ngeke sihlale sizuchamisa namagagabule gama kodwa uyakuba eshini uMonzora la ngalithi gama lelo uyalithatha. So uma sivotele uchamisa mfale sesivotele uMonzora thini uMonzora singamfuni. So far uchamisa lapho sivotisa kuMonzora enkani lazame ukuthi iphume kula bantu abayithula ababangilizwe la ibizo lapho abasale lebizo labo belibanga bazasala belilungisa kahle. Hayi, daba lwabo lolo kumabayekhini ve masiya kuchamisa siyalimala straight bantu zaphu na ngikhona sizameni kuya kuzapho ngikhuluma into ezizwakala uzapho plus abanye abazwa basola bathi ANC kathi singasola njalo ubaba kwamakhelwane lesi kulo sisolo wethu ubaba ngaphekhaya. ANC ulecala bani namboni bavele wathi uNC ngwelenkinga inkinga yokwenzani? ANC kala cala eZimbabwe kala cala cala yithi namavota sivotele uNC esivotele uZANU. Uma uvotele uZANU ngobulalilizwe ANC kanjani? So sizameni ukuthi singathathini nje inkinga zethu sicathe ngomakhelwane bese umakhelwane wenza ukuthi inkinga ke seZimbabwe ayikho eSouth Africa. Izaphu zanu nje sizameni singayivote sikhuluma labo mzali labo magogo bethu bona basekhaya bayivote izanu phe abantu abasilimazayo bona basemakhaya bavote izanu ngoba thina sinje sisemazweni yakwazi sonke ngeke sikwazi ukuyavota noma singathi siyazana kodwa bona basemakhaya bayasithi siyabazamela amafutha okugcoba namasepa namashukeli abantu abasilimazayo asihlala emazweni nxa yabo labona abantu siyawazi iyarikhampile izanu kodwa ma ingadliwa 10 not ngeke ikwazi ukurikrika kanjani. So bantu bakithi thina sizameni uma sivote namaphathi ethu napho zaphu bakhona umthwakazi bakhona bathi bengasimela. So mboni icala elikhona ANC, sizilozi lipha kuNC, singacathi ufa ucathwa umuntu lokhuya. Inkinga yayibona but lokucathwa ngigama likaMakhelwane. Umba abantu abakho uma betshontsha noloku sithi hayi ngaba kaMakhelwane babahamba laba bafundisa bamrongo bona abakola betshontsha. Hayi khona. ANC kala cala lapha. Sikhipheni ANC icala likhithe abantu bakithi. Asikhipheni izano siboneni ukuthi ANC izayenzani masingukuthi ANC lesandla.
Yalibingelela njalo ntunkamini inkomo kini lonke maAfrika mahle. Kodwa maAfrika manje sebheda njengalomnyaka lebantu bakithi lisikhalele lisizwele. Sikhala ngamapermit. Into iyavela kuliminyaka le nje kwase sibona sinesema segoli. Sokukubi shem, sokukubi. Angazi umbumu nanga kwanguye obathengayo labo abantu ukuthi kabayenzele into ukuze sibaleke siye khona lesiyengene desertini yakhe. Banikutwa ngumuntu olengqondo ocabangayo. Banikutwa ngomunye nje kahle kahle kini lonke maAfrika. Bantu uyazama ukuthi abantu evula amarigation evuleni bengabuthelela amaplazi wonke. Phela siyahlupheka emhlabeni kathesi nje njengoba likubona kunje nje. Abantu bethu bazaphila ngani. Ngibongela nondoda okhulumileyo ukuthi mina ngingakhuluma ngithi ndoda sicela sihlalisane mangawuyala ngangcono sidumelane siwele phansi. Vela kusajiki lapho vele nalami ngiyaqhubeka ngiyayiphinda lento. Vela kusajiki ngoba sesihlupheke kakhulu. Sihlupheka sesihamba sihlala emagangeni siyazama ukuthi kumbisi abantu bethu bedle abantu bethu befunde. Siloke sihlutshwa njalo siloke sihlokolozwa kade siyi-South Africa siqalile. Futhi ikhuluma ngabantu bezimbabwe bodwa. Emtswelini wangabafuna abantu bezimbabwe sefakelwa lundoda lo. Umalema makade right engathi ama-Afrika wayekhuluma ngama-Afrika maye bamfundisile la malema asediyika ngoba uyasale yedwa engabe labantu. Ngiyacela lokhu into zethu sike sizibonele sonkeni sikhangelene ukuthi sifuna ukuya ngaphi. Ake nikhangelene tunkamela inkomo. Ngicela mina kuqonde kiwo ama-president inqubo sike sizwe mpela ama-president lithi ama-president napa abantu bayakhala.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele elemelika liyalisehla lanxa inani lababanjwa leli gciwane liqonga mihla ngemihla. Isigaba seNew York yiso esikhokhelayo kumanani ababulawa ileli gciwane abangu 226 ngelanga linye. Kuthi inani lababanjwa leli gciwane elizweni jikelele selisedlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha lanhlanu 65% ngelanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegciwane le-coronavirus unjani lapho ahlala khona.
Ai lokhu okwe COVID khanya ukuyasehlula umhlaba wonke loba kuqanda loba kuchisa khanya iCorona le iyachaya ayilanda ukuthi umbe kungapi. Ngalokho ke abantwana mina ngilombono ukuthi behlale esikolo unless nxa sekuzaba lendlela entsha yokuthi abantu bephile kumbe ikhokhono kwaba kujoyo nge-great reset sekumele kuntshintshwe njengobana wonke umuntu ole desk job esesebenza ngkhaya since they can. Abantwana labo
lona udaba lokuthi izikolo zivalwe abantwana bayofunda ezindlini ulubona kuludaba olunjani kakhulu nxa sikhangele igciwane elitsha leli elithiwa yi-Omicron okuthiwa limemetheka kalula? Into emele yenzakale yini ngalesi sikhathi?
Abantwana bona ngendlela thina esesijayele ukubana imfundo ihamba njani kuzaba nzima ukuthi befunde ngekhaya bethole ama-benefits wonke. Our education as we know it in our economic dispensation the world over, abantwana abantu nje in general are used to behaving and acting the way that they are trained in the school systems. Kukhona ngapha where people are doing homeschooling. Lokhu ukuthi abantwana befunde bengkhaya kuyabe sekufana nalabo homeschooling a lot. As a parent, mina, I know the burden that it puts on the parent to monitor and care for the child and make sure ukuthi they're understanding and whether they're paying attention. Konke lokho abantwana labo ngiyathemba bazajayela, kodwa hayi kuzaba indlela entsha. Mina mboni ngani akumelanga ukuthi abantwana beke lokhu ukuya esikolo, kusho ukuthi kuyamele sisivumelane lokuthi amabhora wonke akhansilwe, ama-stadium, ama-concert, kusho ukuthi-ke sekuvalwa sesihlala sigcine emabhokisini ezindlini.
Umnumzana Mkhululi Ntabambi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeLupane ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokuthunyelwa kwababalisi abangazi ulimi lwesiNdebele ukuzofundisa ezikolo zakulesi sigaba befundisa izifundo zeprimary. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.